So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 ngomvulo ebuseni mhlaka 12 kuNhlolanja 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi selichothoze umanyano weSADC ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapholisa eZimbabwe.
Akukhathalekile ukuthi umuntu wakhona umthole senza imithetho iyalandelwa njengoba kunjalo. Akachaywa lowo muntu usadidulwa lowo muntu akahlukuluzwa lowo muntu. Umthetho wezimbabwe, umthetho weSADC, umthetho we-AU, umthetho womhlaba sawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa zamasotsha eZimbabwe.
Siza kuzwa imbono yabalaleli ngokwenzakala kwezombusazwe, ezomnotho kanye nenhlalakahle yabo.
Mina ngingumama wentabasini katamazukho la angena kwezinye indawo nganjani thina kithi angafiki. Mina ngifisa ukuthi ngabalala khomphana ku-water print noma e-charge ephansi. Mina ngumama ohamba ebusuku ngabo-2 ngiyedwa ngibus stop 8 kilometers nandibhasi ebusuku ngo-2.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi selichothoze umanyano weSADC ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapholisa eZimbabwe. iSADC ihlangene kwele Ethiopia ngempelaviki emhlanganweni we-African Union yaphatha udaba lweZimbabwe kanye lolwe-DRC. Embikweni ewethule izolo, iSADC isole inhlanganiso ezizimeleyo isithi yizo ezisebenzelana lezitha zeZimbabwe ekuphehleni ukungahlaliseki. Isole njalo abantu abatshengisela ngodlame ngenyanga edluleyo, abanye babo bagqekeza abantshontsha ezitolo. Kodwa lumanyano awuzange ukhulume ngodaba lokubulawa kwabantu abafika phose ama-20 ukutshaywa kwamakhulu lokudutshulwa kwabaningi ngokubikwa kwenziwa ngamasotsha lamapholisa. Iningi belikhangelele ukuthi iSADC iluphathe ngendlela engeyamanga kuhlangothi udaba lweZimbabwe. Umanyano we-AU uthi ulethemba lokuba uhulumende kamongameli Mnangagwa uphakathi kwemizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Ngalokho, umanyano weSADC uyasekela uhulumende labantu beZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Uyabuya ewaza nje kungelalutho lokho esebelokhu sikutshela ukuthi umongameli usenze lokhu lalokhu ngamaphupho, izifiso. Eqinisweni akulalutho olubambekayo ngoba awusoze uhambe uyebuya ujimbile. Lapho oye khona usuke kule ngxabano enkulu lapha ekhaya, akulazibusiso labakhona le phela sebesazi ukuthi ekhaya le kuchitha igazi labantu, ekhaya le kwephuka amathamba abantu, ekhaya le abantu baphonga udoja bephosele ezitolisini, omama badlwengula, umhlaba ukhangele.
Kodwa sizwile umanyano we-African Union ukhipha imbiko yokucothoza abangena ezitaladeni betshengisela bengacothozi amasotsha lamapholisa, okutshengisa ukubana bayakholwa lokho okukhulunywa nguye umongameli ukubana hayi into le yayingani ijonge ukugenqula nje uhulumende ibangelwa ngabantu abenhlanganiso ezizimeleyo. Uthini wena ngalo?
Uyabona Khande labalaleli, into le iyamangalisa. Kodwa-ke thina abanye kasimangali ngoba kuwo umanyano we-AU wona lawo ungakhangela abanye abavela emazweni abo, labo badlala uklubhu bathwele nzima emazweni abo ngendaba zombuso wona lo. Ngakho-ke nxa bengathi bayavikelana kakumangalisi. Angithi phela nxa bevikela kume bavikela omunye wabo ngoba kusasa kumbe namhlanje labo ziyabuya okwathiwa bafana kwelakiwe. Okwesibili, yini inhlanganiso ye-AU engayinika iZimbabwe sesikhuluma into zomnotho, imali lani lani, anti bonke nje izicelo ezicelayo akumangalisi. Kumele bakhulume ngalizwi linye basole laba abacabangela ukuthi babadala udlame ngoba labo bazivikela emazweni abo, labo bayabulala, bayantshontsha, ngabahlonipha abantu, ngakho kakumangalisi. Bazakhuluma, bavumelane laye, kodwa kakulali uthonza phuma. Thina sikhuluma ingqubekela phambili yelizwe, hayi khona ukuthabisana nje inkulumo ezingenamsebenzi.
Kodwa impumela yomhlangano we-African Union le ingayitshengisa ukubana umhlaba awunanzi yini indubo ezikhona elizweni ezibalisa lezi osuke waziqamba?
Kanti labalaleli, thina abanye esesike sabhoda sahamba sahlangana labantu abavela emazweni atshiyeneyo. Umhlaba uwubona unje ulo mkhumbulo omfitshane, njalo bathembe khona lokuthi bangakhuluma ngako kuza kwedlula, ngoba kabahlali kulawo mazwe, kabazihluphi ngakho. Yana nje iclub yokuxoxisana, kabalandaba lakho yiloo lalowo uyaziphandela lapha khona, laphana bayahlangana nje bayagwejisa njengabantu abadala. Ngakho vele akumelanga ke kusimangalise konke khona lokhu abakukhulumayo. Kabalandaba lo muntu, kanti ungathi bona ababusa amazwe ekhona laseAfrika singelandaba lathi khwabemzimi ke sikhongihlala lapha emahoteleni ama-conference center bazasihluphela ngathi. Angithi vele babona kubo bona babasibusa ukuthi vele ngabalandaba lathi, yikho besibulala, besibopha, besintshontshela, besithethisa, besiqambela amanga.
Lo mnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecobangula ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Silokhu sikudaba lunye, untungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yinto ebuhlungu kakhulu nxa beyikhuluma ngaleyo ndlela, ngoba ukhangele ukuthi umuntu olamulayo akhulume iqiniso ngalokho okwethulwa phansi kumbe okwenzeka phansi. Nxa ngaba amapholisa ehambe ayafica abantu bethwala impahla ezingasizo zabo ezitolo, kulemithetho efanele ilandelwe ekuthini babotshwa njani, baphathwa njani nxa sebebotshiwe, basikwa njani emthethwandaba, bagwetshwa njani. Akukhathalekile ukuthi umuntu wakhona umthwele esenzani, imithetho iyalandelwa nje ngoba kunjalo. Akatshaywa lowo muntu, kutadutshulwa lowo muntu, akahlukuluzwa lowo muntu. Umthetho weZimbabwe, umthetho weSADC, umthetho we-AU, umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa lamasosha eZimbabwe. Ngakho-ke abantu abakukhulumayo lokho abeSADC bayalahleka kakhulu, bathiya iqiniso njengoba linjalo. Yebo, kuhamba akufanelanga kube lo muntu ongabuka ukuthi nxa usuthukuthele ngohulumende usungena koNdlovu utshisa isitolo sakhe, uthathe impahla zakhe, ungene koDube uthathe impahla zakhe isitolo sakhe. Lobuyana yibugele obungafanelanga vele benzeke, bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu beZimbabwe okulwela amalungelo akho. Umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe, umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakho, ngakho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele atshisa isitolo sakomakhelwane, antshontshele umakhelwane.
Nxa sikhangela umbiko wesadaki lo, ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana beZimbabwe?
Ububi beSADC ukuthi kumele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi Liberation Movement, iyinhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa esithi i-Southern Africa. Ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC ikhulume iqiniso njengoba linjalo iyakhele phezu kwalo. Isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu loku bebesenzani akukho emthethweni. Kwabuya kwabotshwa lalabo ababaphikisayo bezepolitiki, akukho emthethweni. Ngokutsho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni, ngitsho ukuthi barongo bona, abenzanga okuqondileyo. Kodwa laba abafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle, amasosha lamapholisa, benze okubi. Ngakho-ke iSADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingene ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo, ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kule toyito esemthethweni akungabi lo muntu owebela omunye, kungabi lo muntu otshisayo othisa isitolo somunye. Kodwa phezu kwakho konke lokho, amasosha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe impilo yabantu, aphathe kahle abantu. Yiyo into edingakala kuSADC, ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo, ingasakhulumanga kanjalo, akula nto ezaqonda kusiya phambili, iyabe ingasahlonipheki, ayikhuze ngendlela efaneleyo. Abantu beZimbabwe balelungelo lokutoyitoya, balelungelo lokukhalala umsebenzi, balelungelo lokuhlala ngekhaya, balelungelo lokwenza yonke into ebhalwe kusekelo sombuso. Nxa ngabe kukhona izigebe izigebengu ezingene kulabo abenza okusemthethweni zafika zachisa zatshontshela abantu kazibotshwe zithoniswe ngokusemthethweni hayi ukuthi zibulawe hayi ukuthi omama badlwengulwe hayi ukuthi abantu bachaywe bahlukuluzwe.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7. Umabhalane obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi ngamanga ukuthi ibandla lezanu PF layabela abantu izembatho zebutho zomsebenzi ama uniform kulabo ababetshontsha ezitolo ngenyanga edluleyo uthi labo abantshontshayo abatshonjalo kababuye bezobaqamba ababanikeza ama uniform la lokho kulandela omunye owabotshwayo umnumzana Shepherd Magorimbo obikwa watshela umthethwandaba ukuthi uniform ayeyigqokile wayithola kubandla lezanu PF. Lokhu kuphuma kumsakazo we-ZBC. Iphephandaba le-The Chronicle lithi untombazana owaba yindaba egudwini ngeviki ephelileyo ecela abesilisa ukuthi bemgqomise kungakafiki ilanga lezithandani le-Valentine's Day ulokhu engakatholi ijaha. Untombazana lo obizwa ngokuthi Mundi ngeyiwo uLorraine Guyo uthi kala malungiselelo alolusuku lanxa ithole imbiko evela ebantwini abazinkulungwane eziyisikhombisa i7000 evela emhlabeni wonke abanye bemthuka abanye bemsekela ngokuthi ngakho ke kakwazi kala malungiselelo alelilanga. Iphephandaba le-The Chronicle libika njalo ukuthi iqembu le-FC Platinum likhayendlule kungqakilana lele Horoya AC namhlantambama. Iqembu le-FC Platinum selivele likhona le-Egini eConakry lapho elizadlala laleli qembu elababhoqa 1-0 enkundleni eBarberville Stadium koBulawayo. Umqeqeshi waleli qembu Norman Mabeza uthi iqembu lakhe kuzafanela lidlale ngonanzelelo langobuciko ukwenzela ukuthi linganqotshwa. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp ngunombolo ezithi 011-001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Isikhalazo esilaso thina endaweni yakithi sikhala ngebhasi kanti amazuko la angena kwezinye indawo kanjani thina kithi engafiki lathi siyawacela ukuthi afike. Mina ngifisa ukuthi ngabalala khomphana ku-water point noma e-charge ephansi. Mina ngumama ohamba ebusuku ngabo-2 ngingedwa ngise-bus stop umango engohambayo 8 kilometers ngilanda ibhasi ebusuku ngo-2. So singabazali sonke siyacela sibi siyacela nje siyancika singokuthi ibhasi lathi ifike endaweni yakithi kakhulu entaba sembi uzukhobana abaphuma lathi sicede lathi befike kithi. Ngiyacela shiwa bakithi hayi indawo yakithi isho iphele nzima and iphele nzima angazi kumbe sawonani ukwenza ukuthi amabhasi siwezwe nje siwazwela kwezinye indawo thina singalawo.
Injani okhulumayo Mthulani Yendro obuya eKezi emangcwabeni akonyongoli kanye straight esidikidikini ubhidi nduna ye hayi thina siyazishokolela abantu bakithi nje ogogo omkhulu nabobaba nabomama bafowethu bavotela ezanu end of the day bakhala kithi abazali bethu bekhalithi sibathengele loba yini kodwa ma ubatshele ukuthi hayi bantu vusana amehlo libona bathi heyi siyesaba ukubulawa lina ulikhuluma ngoba lingazange labonta igugrawundi yayezana abantu ngiyakhuluma abantwabethu kuphela. So mina nje hhayi abazali bona impi ababhekane layo bayazi ukuthi kurongo loko kwenzakalayo kodwa besaba khona ukuthi babona izihlobo zabo zibulawa phambi kwamehlo abo zidlwengulwa phambi kwamehlo abo abantu begida iy'ngane phambi kwamehlo abo. So into ekhona lapho abazali bethu bayesaba bacabanga ukuthi bengavotela enye iphathi kuza kubuya kwenzakale khona kuyana kwakwayenzakala so kunjalo kusukusela maphisa kusiyafika khonale phansi esendlozeva kusiyafika phansi khona lokusimukwe akula thara kungamagodi umgwaqo kuhambeki kuhanjwa phansi umgwaqo ukhona ngoba kusemathebheleleni akula umuntu ofuna ukusiza indawo nale yonke abantu babuya bezothatha imali beyakha izitulo kwenziwa amabhizinisi thatha imali ikhanjise eHarare yonke isiyalungisa imigwaqo yakhona besiyakudla bodwa laba abantu bempumalanga so abadala bethu mina ngibasole kangako bayesaba lokhu abakubona kwenzakala so mina ngithi hhayi umthokazi kumele ubone iplani ukuthi omunye lomunye ezibonile
siyabonga abasakazi be-studio 7 namaqiniso elisinika wona angatholakali emsakazweni yamanga ezimbabwe umama wakithi mubi kakhulu angiboni kule nto engalunga lapha angazi kade sesingakusebenzisa kuyini ngoba i-demonstration kayivumi amavoti kawavumi omakhelwane bethu abasincedisi amazwe alamandla kasincedisa asekela senjalo angikwazi sizacela kuNkulunkulu kuphela lo khulumayo K Makalova Plumtree yasi sebunzimeni
kunje nje bayakhala yeyintengo amapetrolo izinkwa zikhwelile wathi eva yomkhulumi yawa bakhuluma into engekhoyo after 1 year kumele kuvotwe uzasilethe isinkwa upresident asilethe ibhaka lilethe ibhanzi abafida abanike amathokazi enkomo abanike lamakhuba okulima imdududu leyi bagade bakhothe ngalo lonke udubo lolu esilubona kathesi never akula lutho abantu bezimbabwe impilo yabo bavele bajwayela ukuphila nzima bazaphila nzima labantwa babo lezi zizukulwana zabo akula kutshintsha mina okwami engikutshoyo ngithi Chamisa yekela ukuncedisa umnangagwa embusweni wakhe kuphela zwi akhangele ithuba lakhe azaliphiwa nguNkulunkulu lokungena embusweni esebusa yena hhayi ukuhamba ekhiphela abantu izijesu ukuthi kophani izijesu ezinami njani ngazazi lezo zijesu ukuthi zingene njani kulabo bantu akhangele zakhe azaziphiwa laye lawuzaba lezi zakhe izijesu azaziphiwa laye ikho engikutshoyo ukuthi abantu baleli lizwe akula lutho abangalulungisa batatazela kathesi bayenze nje bajika kusasa bamfuna upresident ena lo esibuye kathesi yikho ngisithi kame ngalolo hlupho ngiyamxhosa kakhulu advocate Chamisa ukuthi ahlale phansi abuke laye ungumntwana njengawonke abantwana bezimbabwe kugelwa ngumnangagwa so laye kabuke umnangagwa yenza into zakhe namasotsha akhe hhayi kugijima esiyakhipha amasotsha ebunzimeni wathi hhayi abantu bezimbabwe bayizithutha kakhulu umuntu wangkhona uyamthola ehawula ehlupheka ehlutshwa ngomunye umuntu umlamulele ngemva kokumlamulela uyathatha lalo muntu ade emhlupha akugijimiselaye akubuze ukuthi ubuvele ufunani uzolamula utshangirayo uzamile ukulamula bese siphakathi kodubo olukhulu kakhulu wangena walamula kodwa ngemva kokulamula ngimbone esekhitshwa futhi egijinyiswa kuthuba uvele uncengane umuntu othuthukisele lilizwe ngupresident umgadi hayi wena Tsangurai phumphele wakhitshwa waphela uzwalisipela umuntu kamlima zange awubone umbuso yikho kade kufuna ukwenzakala uChamisa ukuthi laye alingise uTsangurai uzagijima aphuma phele kungela hlatholeyo esevise yonke into mkhonom everything ilizwe labotoka kayekele kunjalo bazibonele abantu bezanu ngokwabo lokho ngoba leli lizwe bathingelabo abazibonele nxa liphela liphelele ezandleni zabo ngiyabonga ngikuthalaza moya njalo ngiphuma ethudwana
labo ngabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni lawe ungasithumela owakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele abangani lezihlobo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu be-Iran zifolile emadolobheni alelo lizwe ngomvulo. Zinanza iminyaka engamathumi lane selokhu kwaba lomvukela wabokholo lwesi-Muslim Islamic Revolution. Abakade befola bebechothozele eMelika njalo bebukisa izikhali zohlobo olutshiyeneyo esigodlweni se-Iran eTehran bechisa iflegi yeMelika. Iqembu lama-Taliban lithi lithemba ukuthi inkulumo elilazo lohulumende weMelika iza kuba lempumela enhle eyokuthi benanzwe njengeqembu elisemthethweni njalo elingasebenzisa amahofisi alo eQatar ukanti lizancedisa ukuthi kuphele impi e-Afghan. Iqembu leli belisebenzisa ihofisi eseDoha esigodlweni iQatar kusukela ngomnyaka ka-2018. Iningi eMelika lilokhu lixoxa ngombuthano wama-Grammys alunyaka oqhutshwe ngesonto ebusuku lapho abahlabeleli bengoma zohlobo olutshiyeneyo abathole isicoco zokunanza kumsebenzi wabo. Umculi uCardi B nguye othethe isicoco sokuba yintshantshi kumculo we-rap njalo ucule ingoma yakhe edla ubhedi ethi Money. Iningi lijabulile kumbona elomkakhe layo oculayo u-Offset. Unkosikazi kaBarack Obama owayengumongameli eMelika uMichelle Obama uphose wehluleka ukukhuluma ngenxa yomsindo abantu bemthabela lapho ezama ukuthi ababingelele. Uqhubekile njalo ngenkulumo yakhe eyamukelwe kakhulu ngabantu abaningi njalo iningi lokhe lisithi liyafisa ukuthi ngabe ngibo abelokho bese sihlalweni kulawo khona kathesi. Ubekhuluma eLojada Pinkett, uLady Gaga, uJennifer Lopez, kanye loAlicia Keys. Abanye abaculi abaludumo kulumbuthano bekunguDolly Parton, uMiley Cyrus, uDrake, uNeo, uFantasia, uSmokey Robinson, uDiana Ross, labanye abaninginingi. Asizweni umculo kaChildish Gambino, uDonald Glover weAtlanta, omunye umculi othole izicoco ezimbili ngengoma ethi This is America. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on Giddy. Let me move. This is Belly. Lo ngumculo kaChildish Gambino uDonald Glover weAtlanta khonapha eMelika obehlabela kumaGrammys alonyaka yena othi This is America othole izicoco ezimbili ngalingoma kumbothano wonalo wamaGrammys ngesonto. Namhla kwezomculo sileqembu leBlock le Black umfolosi besithi eGwelutshena lizananzelela ukuthi bayihlabela ngobabo ubuciko njalo akusiyo le ejayelekileyo bangani bathi labo hayi kanti kusenkayi kodwa yini lapho kulamajaha amahle khona lizizwele.
Ngiyagithi ngiyagithi Yagiti ngoma yagiti
Ishaye mafana bagiti
Olina
ibambe
mafana bancane nje
Ishaye ibambe icine
Yagiti
Ishaye mafana bagiti
Yagiti
ibambe mafana bancane Ishaye ibambe icine
Umgido lo
Owagiti
kanye
Ishaye ibambe icine
Umgido lo
Owagiti
kanye
ibambe icine
Isikisha
yesangithi isikisha yesangithi
Sona
sishaye ibambe icine
Isikisha
yesangithi isikisha yesangithi
Dabes
Lama la pumane
Dabes ningbu
Lama la pumane
Dabes ningbu
Lama la pumane Dabala shonane
Dabes
ningbu Lama la pumane
Dabes ningbu
Lama la pumane
Dabes ningbu
Lama la pumane Dabala shonane
Wawa kabe no makelwa
Lama la pumane
Kaka chali swahi
Lamala pumane,
gizule zindaba.
Lamala pumane, dabala shona.
Mama kunga kunga yezimpenda be.
Lamala pumane,
yezizwa ziyavukela.
Lamala pumane,
dabala shona.
Lamala pumane, dabala shona.
Nansi nguzo.
Ah, nanku mkito muske.
Yekwelo che. Safiga kona tina
ha kula majahamase
Safiga kona
ha kula majahamase
Wabula wawe sumakona
ha kula majahamase
Yefila pusa sumakona
ha kula majahamase
Kona le kwande suma kona tina Yelele
Kona majahamase
Lepiri chine suma kona
Kona majahamase
Lepwelo chena
Kona majahamase
Lepwelo chena
Kona majahamase
Kona le keze suma kona
Kula majahamase
Yebulili meskuma kona
Kula majahamase
Yecholochu
Kula majahamase
Yelupane
Kula majahamase
Kona lepinga skuma kona tina
Kula majahamase
Kona lenkaya skuma kona
Kula majahamase
Wabula wale skuma kona tina
Pumalenda
Tabibenzenja
Lamala pumalenda La shona lenda
Nasi nguzo
Nanku mkito muse
Yekwelo chena
Yebo ke sibonge umculo weBlack Follows ngezinye indlela abathi bona hayi emandebeleni bahle abane wethu kakho ngijolo yedwa ongabokekiyo sibuliwuzwa ke lo mculo ophuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington singakaluqhubi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Iningi selichothoze umanyano weSADC ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu okubikwa kwenziwa ngamasotsha lamapolisa eZimbabwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.